ngibona nganto ukuthi mhlawumbe njalo kuyabe kuyikuphosisa akusokwethuleka, kodwa-ke imbamba ndawonye ingatsha zonke zibamba ndawonye nqendo zinje vele kufuna kanti ngabe even amabandla aphikisa lawo bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hhayi esingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani, ngoba lokho akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elezamthetho elibusayo, yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe lo mlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili, ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakabi yiZANU PF, ungakabi yi-NDC, ungakabi ngisho kumbe eyipati ethize uqala ube isizalwane saleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kubalulekile ukubana empeni yonke esiyenzayo, empeni yonke esicabangayo, sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye, wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu, ingayi siyehlulekile yini iZANU PF?
Well, okuyiqiniso yikuthi abantu bebekhayele ukuthi iZANU PF, uhulumende weZANU PF, abantu bebefisa ukuthi ngayi impilo iyaqhubeka isiba ngcono. Okokuqala enza kutho yikuthi engathi mina lapha iZANU PF okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu yikuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezaba-affecta ilizwe leZimbabwe, kuqakathekile ukuthi kube nalokhu kukhulumisana ngoba idale kulokhu kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ungathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF, uhulumende weZANU PF bekule ndlela yokuthi nxa kusenzakala izinto wabuye le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle, iforum lena kuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo, engenise uhulumende, ingenise ama-employers kumbe abaqhathi, ingenise le-labour. Iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba lezinto ilizwe ngaze zingahambi kuhle, abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane. Kodwa singananzelela angathi mngakhathesi iminyaka, kukhanya ungathi iZANU PF leyana ifora iyayidelela, kodwa thasiyakuphosi leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo. Njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation, kunezinye izinqumo esibona ngathi ziyenziwa iZANU PF ezenzo zingasihambeli kuhle. For instance, khathesi ungakhangela impilo yabantu enzima, akula muntu ongakwala lokho. Abantu baphila nzima, imisebenzi ayikho, abantu bayalamba. Kodwa phezu kwalokho iholo abantu liphansi, intongo ziyakhwela. Kodwa phezu kwalokho siyabona iZANU PF futhi ithatha ifake i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya. Khonokwana kuvulala futhi umuntu nalowo vele uthwele nzima.
Nanto-ke udaba mnumzana Juma, uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona?
Ngiyamuza umfo wethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe, kuqakathekile, kubalulekile khonokho. Kodwa-ke njengoba ngithilo ngamaphambilini, into eqakathekileyo ukuthi alaphansi abantu bebonisana. Umkhokheli weZANU PF njalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi-ningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile, njalo yena ubuye ngumongameli olalelayo okuthiyene nalokho esathila kokuqala ukubana siyakwazi ubana siphansi kukababa uMgabe njengani kuyahlipha khonokho. Kodwa kathesi-ke ubaba uMnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni, yikobona uyamthola izini kuma-social media ethu laba o-Twitter, o-Facebook nalokho okushiyetshiyeneyo ukuthi yona sikhulumeni sibonisane. Kodwa-ke udubo nje ukuthi yona abanye bethu basuke babe ngabaphoxayo nabathephisayo abangakhiyo, kodwa yena-ke ngumuntu ofuthi ngabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane, ngoba ayisifo ukuthi iZANU PF yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo okufaneleyo.
Hayi, kuyezwakala, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibindi, usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa, ikakhulu labo abathi ibandla leZANU PF liphiwe isikhathi.
Ngibona ngathi kufanele libalingondana kuthiwa yi-denial syndrome. Besikhuluma kanje uzizwa abantu beZANU PF besithi bona ibhondi ye-US dollar leyo kuyalingana, kodwa kusegcekeni akulingani, ungakhala ama-prize, ukhanye into ezenzakalayo, ukhangela ama-exchange rate akuhambelani. So iba leZANU PF lingaze lifika abe livuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho mbona ingathi izwe lizaba-right. Khathi esikhuluma nge-Industrialization Act, uhulumende uthi tena Zimbabwe is open for business, kodwa ngezengulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu weZimbabwe. Akula muntu olemali ozabe ezefama enezidalo. So yiyo zento kufanele zikhangele ukukhulunyiswane. Amapolisi akho ngathi ayachotha abantu abangasincedisa. Akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhubeka bethi hayi bale ZANU PF selehlulekile.